Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwele Melika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolugatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu bagxothana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo. Abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo, bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Nxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu, otshukela, osinkwa, izinto ezimqoka empilweni kaZulu, zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona, ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu, umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 ele mali phezulu ngamadola eMelika. Ithukela lizabe limchaya i-$3 edluleyo, kusiya ngokuthi ungaphi. Kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemsebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemsebenzi balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini, ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahongahonga abaningi vele abakaliboni, labasedolobheni abalazi abakaze balibona, bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuziphepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki, kodwa abakahlanganilalo, abakathengi ngalo. Ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu, ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi lahlekelwe ngamandla, iqinise ifana lalezi ezidlulileyo. Uhulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho, ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe, ingahlala imali ingabonakali ithembi njiswa kodwa ingafika ebantini.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubeqoqa lo ntungameli Inkomo Studio 7 ekobulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.